soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 4 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku-constitution yeZimbabwe siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaku.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana nesentshamisa ukhonona ngokuba lwamasotsha emaphandleni.
Nesikufuna ukuthi sivote kumbe ne-postal vote leyana kumbe ne-PV card ukuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa babe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe umutsha kwele South Africa umnumzana David Hamazirithi uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana nesentshamisa usukhonone ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salumanyano uthi kalubaphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho, ngakho-ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku-constitution yeZimbabwe siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaku.
Wodwa emhlanganweni abawenze le ntatha lezindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalweni wabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethusela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babelalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali kuma-VIP laku-VVIP bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha noma ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli, njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele noma ngubani. Uncube uthe lawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu.
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi sichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo ngoba amasotshalwana nxa behamba behlomile siya sibabone sikhampeni bake badlulele eduze kwamaralethi bengakhulumi nomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho
ibutho kanti kuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisethesa icala lokusekela ibandla lezanu-PF ukanti-ke lapho lihlushinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu magaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekuphileni kwayonale inyanga kaNtulikazi ngimele 27 kuseHarare New Gibson Pepe
Ngosenjalo inyathelo lamasocha ukuthi abe nomhlangano lentathelo izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezempusazwe selidale imbuzo ngamasocha wona azakala ngokuphathisa ekususeni umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla
okuqakathekileyo ukuthi khona amasocha akhona ebantwini yikho okuqakathekileyo kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenza okwakho ngesizathu sokuthi uhungwe nabomtswanga laba bathi bona bazadistroya amasotha amasotha ayakhampenela izandla so khona lokuthiyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe ngokukhulunywa ngumtsanga ukuthi amasotha ayakhampeni elizana so until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiwo abamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lane duty because that statement ngoba lanxa amasotha ezihambela nje lapho abezihambela khona kodwa kathesi akunadlalela laphana lalaphana yindawo yamapholisa uqala amapholisa ubuyisupport unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotha emsinini kodwa ngenxa yokuthi amasotha sokuyisikhathi sokhetho sebethijima nabo besebefakwa laphana lalaphana abantu baba suspicious khona lokuthiyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomtswanga ukuthi yikho khona lokhana ukuthi bayadiploya amasotha yona labo abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona baneutral abangenele ezombangazi but they must restart istatement esakhulunywa nguhungwe
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathe intambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha manje lokho kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo ezanu PF
kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le 2013 kuzokuza bonke lapho abaqanje uThembu Mohadi amasotsha la so okukhona nje ukuthi isigcwalisiso nje khona lukhani ukuthi khona lekhule izike khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lo khona for 6 months or 7 months ezike khona zona lezi bekuligasi lelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ichamisa ngawina kumbe kunenye i-opposition okungasochamisa kumbe ngaba ngumjurumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivinyeni akulaqiniso
lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo elezanu PF ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwawo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo
abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho umnumzana parlamente mlingo omele izaphu ku-ward 11 emakhandeni ucala izanu PF ngokunamathisela amaphosta abo phezu kwawakhe
ukunzima esenhlangane labo izanu PF bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezu kwamaposta ami.
Umlingo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabenzeki lasemapholiseni eNtumbane police station.
Unyathelo sengilithethe ngahamba ngareporter ezeki banginika indlela uzokuyenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwaboni maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Basebe ngilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni, ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Yangulube uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho kodwa wonke asekhitshiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo kodwa sesibone eCardle Park ake akhitshwa laseNkulumane. Honorable Qaba omela iNkulumane constituency uke waya report emapholiseni bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesithi ukuthi ususpecta ama opposition parties amanye. So siyakubona konke kunalokhu ukukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police uInspector Precious Mango uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala uthi akekho ehofisini yakhe kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezi ndaba uzathi esekhuluma. Umfakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo aqala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu PF bona bayakulandula lokhu besithi oyabe ebanje esenza lokhu akabotshiswe. Ngimbele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli esigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Ugogwalo lwepetition elwethulele inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhla iARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mokono uthi izekhi lomlandu yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingiphuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistanga khona ukuthi bezevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi awuzethola imadlana zokuthi ebengezelele kulokhu umkhona wakho nguhulumende lo ekwazele ukuthi uphane. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa. Lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi sokuthi bebona nabo bevote ilori vote nabo vele labo liqhakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote futhi izethi isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abazakuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani nabo bani thina esikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjiswe khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amathicha amaningi vele yiwayezabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni kungabe kusemakhaya amathicha amaningi yiwayezabe zabe senza lowo msebenzi njalo sikhangele inxa izethu yona ingayala ukuphendula i-pertin yethu zabe zasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphakisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu okuthi amathicha levote asemakhaya.
Iyaphumelela yini kumkhankaso kaso yonke leli yenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala besabe kanjisho ukuthi begcwala lapho abayabesenza khona imicimbicimbi yabo amabhasi ezikolo lamabhesiki lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezembangazwe kudala bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesabi njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethuselwa izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukulezeka konke okwenzakalayo.
Lo ngumnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ sixoxela esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Kulayitok lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe-NDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwezakhamizi ze-Ard labalwa becatsha beqembu lesimuslim ele-Al-Shabaab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwele Melika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwele Melika ukuthi zenze lokho ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe amabili ngodaba lwemigoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi kwelatshwa kuyadula njalo kule ngozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni umongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Bakato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthe ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lehlole zikarhulumente.
going to be carrying on from where my predecessor left.
Ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikaMongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, eleSouth Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hatshi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative.
Ithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuzasiphathisa hatshi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuzasenza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Ngokwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe neSouth Africa ziqhubeka zisipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency, ZimStat, ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele ele South Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili, $120.9 million, kodwa yona yathenga kwele South Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lenxenye, $271.6 million. Impahla ebezithengiswa iZimbabwe kwele South Africa zikokuqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjiwayo. Ele South Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe weZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadzirepi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo azakwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Uthi njalo uhulumende kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabosomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Melisoto 7, Johannesburg, South Africa, uBenedict Mhlapo.
Wancintisa kukhetho lokudinga umeli weBulilima West edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance, uMnumzana Mduduzi Chuma uthi ziningi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uzulu walesi sigaba inganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzancintisa loMnumzana Dingumuzi Puthi owezanu-PF loNkosazana Perpetual noMcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loMnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena labazali, sikhuma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonapho bebemhlangane emibili komakhuleka lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwa sikhulumayo basilalela sofaba, siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
IBulilima West yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko nezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mara sivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise phambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo sengawufaka ukuthi idamu mabhongane lapha engiseduzane nalo kathesi lapha abazali qeda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo ba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu-PF khona ngapho eBulilima West kuminjani?
Baba Nkomo, kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha. Nje ngiqeda ukutshelwa ukuthi kubakhulu lela kulondo dotha ngumadoda mhlanga othembisa omunye umama ukuthi uzamdula ekhanda nxa ukuthi uhambe emhlanga leMDC la kusemasendwe eziki nedluleleyo abantu belesiyetshela ukuthi mara avotele iMDC bazancishwa ukudla izani yesaba ukuza ukhethelelo isizama ukuthusa abantu ukuthi bayivotele ngenkani
ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo eyithuma izikolo zona zimi njani
ezikoleni lapha babankomo kubi ngithe ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni nxa ukuthi izikolo zibhidlikile ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakele ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi and then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona yikho abazali bakhala ngokuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba zakele zithuthuke
lo mnumzana Mduduzi Chuma oncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance. Wezemidlalo lamhla intatheli ezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama-quarter final kumncintiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wenkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walonyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayi-92 kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba eloba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo namathuba awo okuphakamisa inkezo. Iqembu leRussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kule mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba. Kuluhlu oluhlela ukuba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu leRussia belisendaweni yamachumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi eleSweden belisendaweni yamachumi amabili lane, eleCroatia belisendaweni yamachumi amabili, eleUruguay lisendaweni yechumi lane, eleEngland lisendaweni yechumi lambili, eleFrance lisendaweni yesikhombisa, eleBelgium lisendaweni yesithathu kuthi eleBrazil lisendaweni yesibili. Iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhitshwa yinhlanganiso ye-FIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala lokunqoba kweqembu elithile kungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo. Iyintatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mqokwerra uthi limidlalo yezizwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay kukanti leBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu leBelgium kukanti iRussia ama-host ngabe sokufike komlindi yacina ngoba labo bakhangelelwe ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia kukanti eleNgilandi lalo likhangelelwe ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu
imidlalo yesigaba se-quarter final iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona leFrance kuthi eleBrazil lizadlala leBelgium. Ngomgqibelo iqembu leSweden lizadibana leEngland kuthi eleRussia lizadlala leCroatia. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Moyi usithembile mlotshwa umama kanola magabazi esithi umntanami lowo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasosha emaphandleni. Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa selisolwe ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo Uxolo, siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.